Abantu bayakhala kakhulu ngokuba lanxa kudingeka ukuthi kube lo lockdown ngabe kukhona indlela zokuziphilisa ezingavalelwanga. Abantu abaningi bazalahlekelwa inzuzo yokuziphilisa yokubhadala ischool fees ngokuba nxa kuvalwe imisebenzi kwavalwa amankampani kutsho abantu abaningi bazabulaya indlala. Nanku lo hulumende kancedisi ngalutho ukuthi abantu bakwazi ukuziphilisa. Yebo kambe bayakwamukela ukuthi ubunzima bukhona kuyadingeka ukuthi kuvinjelwe ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Kodwa njalo bakhangele ukuthi uhulumende kalethe uncedo oluthile oluza kwenza ukuthi abantu bakwazi ukuphila ngalesi sikhathi kuvaliwe, ikakhulu njengoba kungoJanuwari abantu bevula vele bengelalutho ezikhwameni zabo.
Osaphethe isikhundla sikamongameli uMohadi uthi izibhedlela zizilungiselele ukwamukela abantu abaphethwe yilomkhuhlane, lama-ventilators konke kukhona. Ungathini ngalokho?
Ilizwe leli selibuswe kabi okwesikhathi eside kakhulu kusuka ngo-1980 vele lase lagoba uphondo laqonda lapho ongafanelanga kuyiwe khona. Ngakho-ke ezempilo, izibhedlela nokunye okuhambisana lalokho kakukho esimeni sokuthi kungamelana lokumemetheka kwegciwane. Vele kakula mbheda, kakula mithi, kakulani ezibhedlela ezokuthi abantu baphile lanxa kungela gciwane le-corona. Ngakho-ke nxa ngabe selikhona leli gciwane njengalokhu silibona, akumangalisi ukuthi uthole kungasela lutho, kungasela mbhede, kungasela ndawo. Vele kakulandawo yokuthi abantu bakwazi ukuphila. UKhembu Mohadi uyafihla nje, ufihla into esegcekeni esiyaziyo sonke ukuthi leli lizwe seladilizwa, selaphela duka, likwazi ukuthi liziphilise, likwazi ukondla abantu, alikwazi ukuvikela abantu, alikwazi ukulwisana legciwane le-corona lilodwa. Imbheda lakho konke ama-ventilator okudingakalayo kakukho.
Kuyini ongakukhuthaza abantu?
Engingakukhuthaza okokuqala yikuthi abantu abenza amagigi, imihlangano yokukholisa le lapho abagida khona emaklabhu bezi-entertainer besenza lokho esikubone embare, abantu abanjeyana kufanele baye esitokisini. Akukho lapho abafanele khona ngokuba phela nxa sebethelelene bazathelela isizwe sonke, bafa abantu okade bengafanelanga bafe. Abantu abanjalo kabaye esitokisini, ngiyaphinda njalo. Bese ngisithi-ke kuzulu wonke wakithi, bantu bakithi, igciwane le-corona likhona, asizivikeleni senze konke lokho okudingakalayo. Singahlangani emhlanganweni elabantu abaningi, silandele imithetho, sigeze izandla ngesepa njengenjwayelo kumbe sizisanitize, siqhelelane izikhala, senze konke okudingakalayo okufanele kwenziwe ngokuba likhona liyabulala. Lothi lona kalikho leli gciwane, ukhuluma into engekho. Likhona igciwane liyabulala abantu, asizivikeleni ngokulandela imithetho yonke ebekiweyo kuso sonke isikhathi.